ubhuti isizathu sokumbopha vele bona nxa bekhuluma bathi ubezama ukuthi kube lodlame ezweni lami ngibeke bayamba ngenza njalo kwathiwa you are influencing public violence njani njani kwabhala amaphepha mina kuvele ngingazidedi lutho ngalelo cathu ngibona into esiyenzakala kathesi Bruce Mehlo ngoba bebevele behambela abantu ezindlini bedinga abantu abaningi baswelakabe amapholisa bedinga abantu bekhona I look me bota ngaphandle kwendlu yami bezama ukuthi kuhamba njani bafike endlini ka-organizer tekisomaloba bafika koshoko bafika ba-dry bafika kwabanye amali bona labanye abahlanu edolobheni vela phana vele bekuyisiphithiphithi kungamapholisa lamasosha lawo la amapholisa asebenza nsida bedinga abantu sibani ukuthi vele lokuhamba ba estrategy bekuyinto ethusayo ngaleso sikhathi
yena uCounselor Moyo lokho ebengaboni yini abafuna ukuyambona lokumnika ukudla
bese bekhuluma ukuthi abe security bayalile bathi abantu abathi bevakatshe bebone labo ababe bochiwe singengabotha ayohlala amalanga adluliviki sibelwe singela okokudla abantu bengavunyelwa ukuthi besivakatshe njalo kusaziwa ukuthi ungahamba e-court akula bay ngase ngaphuma mina sokuthi i-prosecution iya-withdraw i-case into le yaqala ngesikhathi sabo lookout odabengwa umnangagwa security minister ukuthi abantu bahlala 4 years bengelacala sathi kumbi but nabanye sazivele sesimakile sekwazi ukuthi umuntu lo ule nhliziyo elukhuni namhlanje nguye osedihloko kahulumeni and abantu sebebotha yona leyane istayila yezaphu yona leyane yinto esiyenzakayo ukuthi umnangagwa ngesikhathi sabo lookout nguye wahamba kodwa bengawasitshela ngesikhathi se-convention yezaphu wathi umnangagwa wamnanda ejele wathi nxa ufuna ukuphuma ejele buyujoyina izayo.